Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 15 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo kweze kuseni namuhla. Izisebenzi zikahulumende zizahlangana lomqhatshi wazo namuhla kukhulunyiswana ngodaba lweholo. Ababalisi besithi kumele bakhwezelwe iholo labo lifike ku-4,600. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kumele ahlale ezilungiselele ukungena esitaladeni etshengisele phezu kokwehluleka kukahulumende ukuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende zizahlangana lomqhatshi wazo namuhla kukhulunyiswana ngodaba lweholo. Ababalisi besithi bafuna elabo iholo likhutshulwe liye ku-4,600. Ngeviki ephelileyo uhulumende uke wahlangana lezisebenzi zakhe phezu kodaba lolu wathi uyenelisa ukuzengezelela iholo ngamadola aphose afike kukhulu i-$97 kuphela. Kodwa ziyalile izisebenzi ukwamukela imali zisithi incane kakhulu. Sibuze isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi ezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu ngomhlangano wabo wanamuhla.
Umhlangano lo sikhangelele ukuthi uhulumende aze lempendulo ethuthukisa lokho ayethe ulakho esikhwameni ngeziki edluleyo. Nanku phela leyo mali ayeyifakile i-$97 yadliwa izisebenzi, basebesithi kona kababuyeleke bayebona kwabakhulu babo ukuthi bangabathini. Sikhangelele ukuthi babuye bethe thuthu lelo holo abazalo belithwele. Okwenziwa ngokuthi-ke sikhangeleleni thina sikhangelele ukuthi imali engaphiwa izisebenzi kayithi phecelezi isondele kakhulu kule imali esibi thina i-rate ye-RTGS nxa siyikhangela le-United States dollar. Nanku phela yizo izinto esezilethe ukuthi intengo zempahla eseZimbabwe ingathi iqansile, okutho ukuthi izisebenzi ngeke zenelise ngaphandle kokuba zithole kunalokho.
Yimalini kahle kahle nxa ungayibetha?
Nxa sikhangele thina ngokusolakala kwemali ezikhwameni zethu, sikhangele ukuthi uhulumende ngawe uyasukuma nje kancinyane ayefike khonaphana kose emalini yabo ku-4,600. Nangu phela nxa sikhangela igrosari efunakalayo esingathi thina phela yindleko ezifunwa ngumuntu osebenzayo oswelayo, kukhangelele ukuthi ngaye kathesi impilo yakhe ngaye ikulelo banga. Nxa ethe wehluleka uhulumende kasondele kulelo nani ukuze atshengisele ukuba ufuna ukusikhupha ebunzimeni lobesikiwo. Ukwehlula lapho kungabe sokuyinto nje elokuphoxa phakathi. Sikhangelele ukuthi uhulumende alethe impendulo engasuthisisebenzi.
Abanye bathi kungehlula lezi nkulumo sebekhalala umsebenzi. Lina limi ngaphi njengababalisi?
Ngifakafike ukuthi sizakhalala umsebenzi. Nami phela uhlala sikhuluma ngokukhalala singazange siqoqanele labo ababalisi abayibamele bakwenze lokho. Kuyabe sokufana lokuthi nje sesibuye sabuya safaka nje imbongolo phambi kwenqola zona zingakabotshwa. Kanti okwamanje usikhangelekho ukuthi sikwenze ukuthi thina ngaye uhulumende uyancedisa athuthukise lokho ukuze kungaze kwafika lelo banga lokuthi abantu bazizwe sebecunuka, bazizwe sebefika ekukhaleni imisebenzi. Kodwa okwamanje-ke thina sikhangele ukuthi umhlangano ngokwe-procedure evele ikhona nxa kulandelwa inkulumo yokuthi kumele ibe mthathu nje umhlangano. Ngakho sikhangele ukuthi nxa besiza baza le nkulumo labo ezakwenza ukuthi sikhange siqede lokho, ngoba akuncedi uba sihlela sisenkundleni sikhuluma ngento esegcekeni.
umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi ezimtha. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo yena uthi uhulumende kumele akhwezele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso ezisifunayo.
Okuqakathekileyo nje ukuthi aluba uyalalela okuthiwo ngabantu, uyalalelwa okuthiwo zingcitshi, ayenze khonoko okufunakalayo. Sibona nje labo ongani uyabathemba abe IMF abe World Bank bayakhonona ukuthi kalandeli ngendlela abamcebisa ngayo. Kube lalabo labo angani bayamtshaya ihlombe kwesinye isikhathi bengamtsheli iqiniso abamabhizimisi. Ungakhangela abamabhizimisi nxa uhulumende khipha ama-monetary policies kumbe imithetho ethize, ngabakuqala ukumtshaya ihlombe akokuqala ukuthi uhulumende wenze okuhle okumangalisayo. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi ubona nje abamabhizinisi kuyibo asebeza khala njalo bekhuphula intengo yezinto, kabafuni kumtshela ke uhulumende ukuthi uyaphambanisa kumbe kuyesaba asikwazi. Kodwa ke lokhu okwenzakala phakathi kwelizwe akusimangalisi. Sike sakutsho ukuthi ikho lapha umnotho oyakhona.
Emhlanganweni wanamuhla lo ubona kusiba lokuvumelana yini uhulumende senelisa ukupha izisebenzi zakhe imali ezifunayo?
Asiboni nje uhulumende ekwanisa ke ukubhadala ke esingathi i-living wage ngaphandle kokuba atshintshe izenzo. Siyaprinta phela imali ukuza kwanise ukuthi aholise izisebenzi zakhe. So ngokubona kwethu akusoze kube lesivumelwano, singabe singathi ngesilungu a short term arrangement. Kodwa sizabona nje ekugcineni ingxenye izisebenzi zikahulumende zisamukela nje khonoku ababekunikiwe. Akusoze ke kubahambise ndawo. Sizabona futhi bebuyela futhi etafulini besiyakhuluma. Babe lokho bekhuluma bephindelela esingathi i-collective bargaining arrangement engapheliyo, ngokuthi uhulumende kukhanya ngani okwamanje kakenelisi, akalamandla ukuthi engakwanisa ukubhadala ama-minimum wages.
Lina njengeZCTU like lakhuluma ngokuqoqa ukutshengisela ezitaladeni, luhamba njani uhlelo lwenu lolo?
Siza bizela amalanga alandelayo ukuthi siqala nini ke lokhu ukutshengisela. So inkulumo zethu siqhubekela phambili, sizama ke ukuthi sichasise okusobala ukuthi yikuyini ke okusibangela ukuthi sitshenisele. Ngokuthi abanye bangabone engani siphonkulwa lohulumende wabo kumbe iparty yabo, sizama ukuchasisa ukuthi hayi, indlala ibuyanga yibo obenza nje sitshenisele, asilwi lo muntu.
Umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Umkokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sekhuthaze abasekeli bebandla lakhe ukuthi behlale bezilungiselele ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela ngokuthula esitaladeni, besola uhulumende we-ZANU-PF ngokwehluleka ukulungisa umnotho welizwe. Ekhuluma emhlanganweni ongenwe izinkulungwane zabasekeli be-MDC emaswingo izolo, uChamisa uthe ibandla lakhe lizatshengisela maduze nje. Wengeze wathi i-MDC ifuna kuqhutshwe inkulumo phakathi kwayo leZANU-PF ezizaletha inguquko kundlela ukhetho oluphathwa ngayo.
Ma-reforms atuda mnyika muna hansi ekutamba nawo, toda kuno sandurana zekite independent. Tona kuno make sure that my elections are netwa mnyika. My elections jaiwe kwete chitsotsi.
Inguquke sifuna kayisiyo yokudlala. Sifuna ukuguqula iZEC ibe yikomishini ezimileyo. Sifuna ukhetho lukhutshwe ngemfanelo, kungela ukugqilibezela. Izinduna kumele zisebenze lonke umuntu, akumelanga zibe ngeze-MDC kumbe ezezanu-PF. Kumele ziqakathekise abantu, zingathathi hlangothi. Yikho esikufunayo njalo emapholiseni lakumabutho. Socha ngale lizwe, kayisilo lezanu-PF. Izanu-PF iyakufundisa inzondo. Socha akumelanga libulale kumbe ukutshaya abantu, kumele libavikele.
Tyisa mama, tyisa! Gukula!
Umnumzana Nelson Chamisa ekhuluma ke lapho emhlanganweni awenzele emaswingo labasekeli be MDC izolo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba lekroniko lithi kulowesifazana welupane otshiye izakhamizi zikhuza umhlola ngemva kokugana isithembo samadoda amabili. Iphephandaba leherald lona lithi uhulumende uphakathi kokudinga indlela zokukhuthaza ukusetshenziswa kwamandla esola njengoba amagetsi esilela elizweni. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibona nizihlobo, ngiyacela laba bantu ukuthi limfakele indaba yami le emoyeni. Ngilohlupho olukhulu lomntanami engilaye lapha ekhaya wetheswe into. Ngicela lingifakele emoyeni, ngidinga uncedo noma kubani la kubani noma church noma belapha ngesintu ongangincedisa kulolu hlwehlu uhlupho engilalo. Ngiyacela mthakazi, sendubekile angisakwazi ukuthi ngiqonde ngaphi. Ngicela nje lingifakele indaba le emoyeni, umntanami bamfaka umethesi into elala laye emenza umfazi. So inombolo zami zithi 077-401-2622. Ngihlala eKhesi, ibizo lami ngingubekezela Sibanda.
Sanibonani balaleli baka Studio 7, lo okhulumayo Mr. Msiki. Ngangishilo kwenye inkulumo yami yadlula ukuthi abantu bemathebelelende abakamthwakazi abakawutholi uSibusiso. Nanku kulokho kuyenzeka, kuyabonakala ukuthi eqinisweni uSibusiso asikawutholi. Ngolwesihlanu lolo lwedlule, nangu ukansila uKambarami esiyahlukumeza uDube ehofisini lakhe. Igunya likaKambarami liyabonakala ukuthi ligunya alithatha ku-tribal supremacy ideology le abahamba ngayo bonke abantu beMashonaland. Abeza ngamaphathi abo bazenze sengathi bangama saviors abantu bakithi emathebeleleni, kanti bona bayazi agenda yabo ukuphusha i-1979 grand plan. Mina ngifuna ukuthi ikhuthaze abantu bakithi emathebeleleni lingaqali ukuqilwa liluthwa ngamashona besiza lamaphathi abo emathebeleleni bethi bazolisiza. Nxa besiza lamaphathi abo bafika bekukhuluma izindaba ezibizwisa ubuhlungu ezeguground bethi bazolimela. Kodwa nxa selibakhethile khangelani ukuthi benzani. Okambarami bendaba iyasho iBhayibhile ukuthi ibusisiwe indoda omgodla wayo igcwele abafana, kuba isithaba sihlangabeza sisekude. Basihlangabezile abafana bakithi isitha sisekude. Mina ngithi phambili ngomzabalazo, inkululeko siseduze bakithi.
Hayi, into eyenziwe ngu-acting mayor ayikho right, ayilungile. Kumele abantu bayiqondise, kumele akhuzwe kusasemanje before amile impande nomsila ngoba uya actor, umeya akekho sesifundweni. into enzile kuyabonisa ukuthi bana kune-hidden agenda, ikhona into abaphezu kwayo. Ikhumbule kudala bemfuna ukubulawayo, kuvele kunomkhuba ukuthi ubulawayo ukukhokhelwa njalo ukuphathwa ngabantu babobulawayo. Qale nje manje ukuthi bana kube nabantu abavela kwezindawo eMpumalanga sebethola imisebenzi seba ukhansela kobulawayo, sebuyabonakala manje ukuthi hayi ukhona abaphezu kwakho. Yebo, siyazi i-challenge ikhona ukuthi abantu bawubulawayo sebesemazweni, kodwa basusa ngene yiyo phela le nto basusayo ukuthi babe lokho bengatholi imisebenzi, lokho befakana kubona abavela ngaphandle abavela eMpumalanga. Phela namele inazelelwe, mele inazelelwe, mele icelwe. Ubulawayo kumele abe ngabantu bawubulawayo. Yikho nje amanye amabandla besithi devolution of power, basho into ezinjengalezo.
Salibonani, linjani? Okhulumayo umkhokheli, ngithanda lama ukufaka wami umbono. Kodwa ke wayesike ukuthi kulokubandlululana, khuluma ngendaba city manager wako Bulawayo lo ocotshwa ke assistant mayor, u-acting mayor. Into emele abantu bayibone kwamanje asike ukuthi ke kumbe sesibandlululana njani, into eyenzakalayo, into eyenzakalayo. Abantu basemathebelele nduma bengahlalela inyawo, bahlalela izandla, bengathi kababoni lo nyaka siyaphela. Kuyabo kungela nto abanayo, cause abantu baseMpumalanga sebefuna ukureda yonke into ibe ngaphansi kwayo, cause kunabantu thina esiphila nabo abaseMpumalanga, ngababiza njalo, abane abathi uma umuntu wese ngapha eMathebeleland kulento esolwayo uzwe bafaka igama lokuthi sizolicotsha, sizolicotsha elizweni lethu libuyele ngenyawo lapho elabuya khona. Yinto enzakalayo ke leyo, cause u-city manager kumbe u-town clerk ayisuyo oleta ilokhaneni izulu, and izinto ozenzayo uzitshelwa ngomeya.
Hallo, 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 ngiyalibingelela lonke basakazi nabalandeli be-Studio 7. Ngiyabonga lamunxa engangena kuhlelo. Okhulumayo ngu-Give More Ndlovu, kwelenkayi, komnyama ubambile. So sami isikhalazo nje bengithi isiphawule namhlanje ngizile kakhulu president wethu Nelson Chamisa uyakhuluma lapho ukuthi-ke bonke nje abalandeli kufanele ukuthi betshengisele ngomumo okhona manje eZimbabwe manje. Lokhu lathi sikutshayela ihlombe sibili ukuthi abantu ngenxa yohlupho olukhona kumele kutshengiselwe kakhulu, ngenxa yokuthi uhulumende esinaye manje akasenzeli kahle ngoba sithwele nzima, zonke izinto zinzima. Uma uvuka nje ekuseni konke ubunzima buyaqala, umumo ngapha umanga kahle sibili, hayi kunzima sibili, hayi. Ngiyabonga igama u-Give More Ndlovu, sasipho kuhle from Kayi.
Laboke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Russia abophe abantu abangene esitaladeni izolo betshengisela phezu kokuvinjwa kwabamabandla aphikisayo ukuncintisa kukhetho lwamadolobho oluzayo. Kule ntatheli zindaba yakwele Afghanistan ebulawe ngabantu abangaziwayo ngolwesihlanu. Isidumbu salintatheli sitholakale simanxebanxeba. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili eMelika namuhla siphatha udaba lukamongameli Donald Trump, yena osechotozwe kakhulu ngabaningi ngemva kokutshela abameli bebandla eliphikisayo elamademokrats edale lephalamende abavela kwamanye amazwe, abavela kwamanye amazwe bebancane kumbe abalabazali abadabuka kwamanye amazwe ukuthi kumele babuyele emazweni abo. Abanye bathi lokuveza sobala ukuthi uTrump ukhetha ngemihlobo ngoba abantu akhuluma ngabo bengabansundu kumbe abukholo lwesiMuslim. Sixoxele sale sizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika eTexas umnumzana Gary Twala Jackson.
Ngamagama abuhlungu lawo njalo ngamagama abonisa ukungahloniphi abanye abantu. Umnumzana uTrump kabahloniphanga labo mama akhulume ngabo njalo nxa ethi kababuyele bona emazweni akubo. Bangophompesa umane kanjani nxa kuyikuthi kakusibo balapha. Okwenza bafika kulamaposition abakuwo kuyikuthi bayisebenzisa izizalwane zalapha. Imvelaphi yabo kayinani lokusebenza kwabo. Mbona ethi kabahloniphanga laphana kakhulu sibili njalo kufanele ukuthi ngabe amandla lawo awadlalisayo ethukana kumbe echothoza abanye abantu asebenzisana labo sopolitiki ngabe uwasebenzisa ukuthi ahlale phansi. Akanakana amadinga ngangcono okuxazulula ihlupheko zalapha elizweni leli alikhokela hayi ukuthi mhlawumbe abe khombinini wabanye abantu ekhuluma kabi ngabanye abantu.
Abanye bathi amazwi kaTrump la aveza sobala ukuthi ungumuntu olenketha bechabi injalo ongayihloniphiyo eminye imihlobo yabantu ngaphandle komhlobo wakhe ongumhlobo wabamhlophe. Ungaba ukubona ngaleyo ndlela lawo?
Kuliqiniso lakho kakhulu. UTrump nje ukuthi kakuphumiseli njalo kunzima ukuthi yena angakukhipha ngomlomo wakhe. UTrump kahle kahle is a racist. Uyazonda especially abantu abamnyama labantu abangaphandle. Singanazelela ungakhangela kulezi phephela eziningi ezizama ukungena e-America lapha zisuka e-South America zisiza la. Indlela aphatha ngayo laba bantu bakhona sebeke badutshulwa bengakangeni la kungena elizweni bese sengaphandle kodwa bedutshulwe ngabantu laba abazinga ukuthi bazengena la. Sikhangele abantwana labo mama abazithwele abayizithwele abasendleleni bafakwe emathejini okwenkomo. Kambe ngabe ubonisani lokho? Luthando noma inzondo? Kuyinzondo esegcekene ngala muntu umnumzana uTrump.
Khona ngapho eTexas sizwa kuthiwa like latshengisela ngolwesihlanu phezu kwendlela aphatha ngayo udaba lokungena lokuphuma kwaba kwamanye amazwe kuleli. Ungasichasisela okuningi ngokwenzakeleyo khonapho?
Abantu beze ngobuningi babo njalo nxa ngithi abantu bezilepha kangisho abantu abafana lami abayizithwepheli kumbe abantu abalezihlobo eziyizithwepheli. Sengikhuluma ngabantu abalapha e-America lama-Native America bebekhona la bezobonisa uthando kubantu abafana lami abayizithwepheli. Sikuchazile lami ngike ngathola ithuba lokuthi imiphako wathi sichaze ukuthi kanti kuyini vele okwenza ukuthi abantu baze basuke emazweni nabo bazithole siyadinga lapha bangacatha khona. Sakuchaza sobala ukuthi kwenziwa zinhlupho esihlangana nazo emazweni esikuwo. Kungaba izimpi, kungaba mhlawumbe ama-economy engasebenzi kahle, kube indlala abantu besifo esebalekela emazweni angcono. Kodwa abantu bazile bazosisapota baphakame ngobuningi kakhulu. Sabachazela bezwisisa njalo bona bethi bebethela ama-placard bethi bona ama-asylum seekers they are welcome, ama-refugees they are welcome as long as bengezi ngobugebengu. Njengoba umnumzana Trump sibone sithi bona iziphephelo eziningi ngama-criminals babuya lama-drug. Abantu abasebenza ngama-drug abalathi isidingo sokuthi bahambe egangeni for tools kumbe izinyanga ngoba ngabantu abanemali laphana balendlela zabo. So laba abantu esibabona bethwele kanzima omama abazithweleyo bese sithi bona izigebengu ngabama-drug ngamanga lawo.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngezemidlalo. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni we-netball selingenile kuhlandla lesibili lomncintiswano we-netball World Cup ngemva kokunqoba eleNorthern Ireland nge-51-49 izolo. Impumela yemidlalo enguqu eyemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe izolo yona imi kanje. Caps United 2, Yada 0, Triangle United 2, Tel 1, 1, Mushawani Stars 1, Herentals 1, Wange 2, Chigenin 1, Highlanders 1, FC Platinum 1.
La puma la belichi langa lembelo yonge yayibukeka inhle abantu bakamthwakazi becocisana ngendaba ezimna nti nti kwase kwamnandi bathini ho bakhuluma ngayo phela inkunzi emnyama ufoka nyongolo ufoka mcabuko umafukufuku bathini umkali wesiziba ngubani na Inkunzi emnyama ufoka mcabuko ebhonga emabhajili kwakhalisita Inkunzi emnyama
Mukachene livuka njani kumagumbi omane womhlaba lapheli ngaba likhona khona pa emelika UK eZimbabwe kanye kobulawa kontutu ziyathunqa kofazi uyishaya indoda eHarare kokwe gweru kwekwe kwanda plum tree utithi chagechenge ewange binga Livuka njani sihlobo zami siyalamukela njalo siyalibonga abasilandelayo ku Facebook kulo Jason Maphosa uthi wena livuka njani msakazi siyavuka Maphosa silethemba lawe uvuke kuhle noma kuku Ntombi Ngwenya lawe uyabuza uthi livuka njani msakazi hayi sivukile mangwenya silethemba lawe uvuke kuhle Princess Buhle Ntini Ubuza ukufana lawe uthi uvuka njani msakazi? Hayi mina ngiqinile entini ngilethemba lawe uvuke kuhle. Zihlabangana utwena kanti uthamisa kuyoze kube nini esala ebamba amarali. Laye ungani sokufika la aphelelwa khona. Skuza ihlabela ke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni ngengoma yakhe emnandi indlikizane ethi yona inkunzi emnyama ukuzigqiba ke ezekuseni esikhangele ebezihamba phambili izisebenzi zikahulumende zizahlangana lomqhathi wazo namuhla kukhulunyiswana ngodaba lweholo ababalisi besithi kumele bakhwezelwe iholo lifike ku-4,600 Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kumele ahlale ezilungiselele ukungena esitaladeni etshengisela phezu kokwehluleka kwahulumende ukulungisisa umnotho. Ayike kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowafast 7. Lijone kuhle mthwakazi olivalelisayo nguNtungamilinkomo.